Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo mohle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo, owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho, njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le, uma awards awe-amnesty.
Oyintathela izindaba yomsakazo we-Studio 7, uMui uLucy Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngemva kwezolo ngingena eMaputo, ngathi mangehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ekuthatheni, then omfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi.
Amapolisa agxoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-TRIPC, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umui uLucy Yasini, owayeyintatheli zindaba ye-Studio 7, uphiwe isicoco sokulwela amalungelo oluntu, iyintatheli zindaba ye-Amnesty International, isithi wayelesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo, intatheli zindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UYasini owasebenza okweminyaka edlula amathumi amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa nakuStudio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu oweStudio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanizwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezishiyeneyo, intatheli izindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso ye-Amnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uyafini waqhuba kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lucy, ube yimbokodo kithi njengentatheli zendaba zesifazane, ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
UYasini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokuthengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intatheli zindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana nokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo, owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho, njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le, uma awards awe-amnesty.
Umdeni kaYasini wamukele isicoco lesi ngenjabulo. Umne wabo umnumzana Charles Yasini ukhulume emkhosini lo.
Sijabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile ugade wethu, kodwa umsebenzi wabe wenza kwaba nje wawusesabisa.
UYasini owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare uhlonitshwa ngele Melika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu. Kusenjalo, intatheli izindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli izindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli izindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli izindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house ukuthiwa le ingcono abamidia zonke nje asesimini esifanayo indlela yokusukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebona ukungcono ukuthi bechiye eprofession ya
amazwi la afikele ngumnumzane Jabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluza kuhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi simi manzonzo
abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba lokho kwenza ukuthi khona ukusebenza intatheli zindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo
kodwa osebenza ukugatsha lokuhulumende lokukhisha kwembiko umnumzana Mthusa Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentatheli zindaba
bezama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentatheli
abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV iBusstop TV okuthiwa yenze kahle ebulenjini beinternet uEdgar Kweshe owephephandaba leNewsday uMichel Gahadza oweTalkgrass Media nabanye abambalwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapholisa kwele Mozambique namuhla ngesikhathi etshengisela eMaputo labanye bakhe abathe kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo oyibandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa belimele ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Inhlanganiso yeCenter for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo. Yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathole nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forget Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le islockdown namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenzeka ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lonene
thina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona abayifunayo ama-truck angenisa imali eningi kakhulu laphana amaputo so bathi bona ngcele bevale ama-truck ungabe ngisho i-truck ngisho yodwa njengayo
lapha-ke sebezama ukuvala umthambo silwemali
babavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aze ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi abenze i-strike but bengamoshi but bona ngoba babona ithi into leyo bamzwisa ubuhlungu sebeyenza more ukuze azi ubuhlungu agcina eyenza lento leyo abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kwele Mozambique akutshela abantu ngokujulile?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena eMaputo everyday ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi ma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ebusatsheni then omunye umfowethu bamshaya imbambo ngesitina wawela phansi bathe bethi bagijima ngase ngishithi kibo ebantwini vimba vimba then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba abaleka izolo ntambama ngithe ma ngiphuma bangithembisa ukuthi masibuya futhi siqhubeka size nale truck bayishisa.
Yes, ngathi awusabuyeli vele
eMaputo sekunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngigcine ngithi eyi mina nginabantwana and yimi engisebenzayo yazi impilo egolifayele ubhadale irent wenzeni so ma ngingavele kumoshakale ini yonke into iyami endlini ngathi no abelungu ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngiyekhupha umoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele.
So awuboni ukuthi uyabuyela nini khonapho?
Ukubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba la bantu bavuke uBhosa bagcwele indawo yonke bavalile.
Lapha sikhuluma ngeMaputo leLibombo yonke indawo.
Sikhuluma from start from airport abosehla kusiya phakathi e-airport bavalile wahamba la bathembisela ukuthi manje bayashisa i-truck bakushisele phakathi.
Umnumzana Forget Mpofu ngomtshayeli wezimota ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePitoli kwele South Africa. Umantshi uColette Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla le-TCC umnumzana Jameson Timba kanye lowaye ngukansila weHarare umnumzana Jason Kautsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngoNhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshwe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikathimba lokawutsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotshwa loThimba abesulelwe izigwebo zabo ngumantshi yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israel lebutho le-Hezbollah sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamachumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamachumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele China lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheswa amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude weFox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabanengi. Intatheli zindaba yeVOA News eloba ngezamabutho uKalabab ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni seGuantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi weFox News ekhokhela uhlelo lweFox and Friends oluphuma ngempela viki kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Wake waba libutho esesikhundleni sika Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso ye Foundation for Defense of Democracies, uthi
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu osekwasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa yisigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs, zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama omhlophe kumbe onsundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu kodwa asekubambaneni kwethu ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka 2014 lo 2015 bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho mabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonzo olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda e-coalition leHarvard lele-Princeton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini. Njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcweti zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth. Ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ePhalamende amanengi. Nangu njalo uretired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies.
As I look at these senators, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nga ngikhangela ama senators, uyazi ukuthi uSenator Joni Ernst owayekubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uzakuba lemibuzo kuHegseth mayelana ngemibono yakhe.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano bukaTrump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHegseth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. AbeZimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4000 pula ngenyanga kulandela isinqumo sikahulumende omutsha esiphoqa abaqhatshi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ibandla elitsha elibusayo Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi lakho uhola inkulungwane ezine zamapula i-4000 pula imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini iningi lingabantu abavela eZimbabweni iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba abaqhashi abakhangeli isimo somnotho esibeZimbabwe kukanti iningi liphela kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha ukhangelele ukuntshintsha lokhu uMongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. UNkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kundezeleke kakhulu ngoba imali esizihola zincane zincane zincane. So hayi siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uPlumber uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kakwanisa ukuthi ebhadale umaidi that amount iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4000 labanye abasoke be-afford vele totally.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe ngohulumende.
I-minimum wage le ekhulunywa ngohulumende weBotswana abeBotswana abaTswana bazayithola sibili kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni uthi balembuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba lokuncindezelo thizeni sizathola sisiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afanele lamavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa isebenzi esihola imali ephansi i-4000 pula kuyikusekela isiqondiso sikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media kuyabiza abantu baxoxa ngakho kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Phasi Mukhwari umphathintambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathola amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abala mapemisi ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa mapemisi ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. UTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje ma unga-aplaya kuwebsayithi yeZFS ama-days awekho so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. So sibindi ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-apply ama-waiver okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje yayifakwa nguminister owayekhona before uShriber uMtswaledi.
amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona akungeke kwenzakale ukuthi bayale ukuextenda na
angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi i-court yathi uminister kumele a consulte nabantu then ebesebenza i-final decision nabaze-TP. So lo owayekhona before uminister wayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga ama-court.
Labo abaswela ama-date laba yiwuphi umbiko elingabapha wona?
Akumele batatazele, kumele bakhululeke nje bayimisele ukuthi kuzoyenzakalani. Azophuma ama-days ka-January, ngo-January abantu babe lokho be-apply. Ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje akusiphutha labantu aba-applyayo, iphutha le-Home Affairs ne-DFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi.
Yabaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025. Abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho.
Ngemva kokuthola ama-waiver umuntu kumele a-applyele i-general work permit. Uma esethole i-general work permit then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years. Kusenga ukuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani. And then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years, abantu akumele ukuthi babe worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe ama-ZTP balungiselwe yakhishwa yi-court. And then uminista okhona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo ze-court.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha obexoxa loTabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, njani? Hayi, kuhleli kwenzayo. Ya, indaba le yabumnangagwa le ukubhadala isikweletu le. Indaba evele ngiyekhweku ngitsho lezi abalaleli ngitsho be-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke yabhadala. Noma ngingazi kwenzakaleni ayibhadali. Ayikho imali yankulu. Indelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo. Vele ayikho leyo mali, ayikho. Bashiyanani right nxa bangabezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asuzibanika izikweletu ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali. Abantu laba bakaze bathenga inkomo yebotswana, inkomo ezazibalekiswa ilokhu zeni i-foot and mouth yebotswana. Bathenga inkomo lapha behlule ukuzibhadala, bethengiselwa ngemali ephansi behlule ukuzibhadala. I-government yebotswana yagcina isikhansile imali leziyane zenkomo. Ubesebesithiwa bayabhadala imali kulokhu ze-IMF leyo World Bank. Bazabhadala abalungu ababathathela ama-farms.
Sanibonani basakazi bethu be-Studio 7 elisiphi indaba ezimqotho. Nga-apha thina uVungu constituency ward 4 asilohlupho olumangabisayo kansile silaye lapha kuyomachaya nxa kubuya ama-presidential inputs lezizinto ezikholayo hole busuku bakatshayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa hole busuku and abatshontshi nje babulala abantu ngabaholi kuhle ba.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama-Zimbabwe Exemption Permits kwele South Africa. Lingayikatshana ke zihlobo likhumbulelo yalandela ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.